Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine emhlazi ku 13 zibandlela 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
baza kuzwa ngebhathi labo ngoba kudala sibaxwayisa sibazisa ukuthi umthetho uthini.
Ibandla le MDCT izolo lenze umhlangano wenkokheli omgqoka standing committee lapho okuvunyelwane khona ukuthi leli bandla lizangena kukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance.
Njalo lasezifundweni ezikoleni ukuthi kubuye kuqatshwa amatitsha angamashona. So amashona kuyahlupha ukuthi abantwana abangenise bazwisisise.
Izakhamizi zelubhane ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuthunyelwa kwababalisi abangazi ulimi lwesiNdebele ukuzofundisa ezikolo zakulesi sigaba befundisa izifundo zeprimary.
Singakhangela ukuthi emalangeni amabili amathathu adlulileyo kudubuke udaba olukhulu ukuthi ibhange lika-Standard Chartered Bank u-CEO besebenzisa ama-account atshiyeneyo labanye abakumanagement.
Ibhanga le-Reserve Bank liphakathi kokucubungula izikolo lamabhizimusi etheswa icala lokuhlawulisa esebenzisa umkambo wensitha i-black market. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla leMDCT izolo lenze umhlangano wenkokheli omgqoka standing committee lapho okuvunyelwane khona ukuthi leli bandla lizangena kukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance. Leli bandla lithi umhlangano wenziwe ngumkhokheli walo umnumzana Douglas Munzora lo mongameli Emerson Mnangagwa ngeviki edluleyo ngokukhuthaza inkulumo zamabandla ezombusazwe. Lumhlangano owenzelwe esigodlweni salo seHarvest House ukhulume njalo ngodaba lokuthi unkosazana Thokozani Khuphe elokhu engumsekeli kamongameli webandla lanxa wahambisa leli bandla emthethwandaba esithi lifuna ukumgxotshisa edalele ephalamende. Sixoxele isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube saqala ukumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi ibandla lakhe laswela abantu bokulimela kukhetho lwama-by elections kwezinye izigaba zelizwe.
Asiloqiniso ukuthi njengebandla asila ma candidates. Lizakhumbula ukuthi iproclamation ibekiwe njalo inomination court ihlala mhla ka 26 kuyona linyanga. I-document elibonwe ngabantu liphepha nje elomsebenzi esisawenza njengebandla ukugcwalisisa ama candidates kuma elections lawo. Njalo lizananzela ukuthi okwakhathesi yithi ibandla esele lama candidates asehambile aze ayofayila ezek emelele ukhetho. So sizimisele silawo ama candidates njalo kusiyafika ilanga le nomination kungayenzeka sesihambisile zonke indawo. Kulezinye okusamele senze ama primary elections election mhlawumbe ngoba kulabantu abanengi kodwa lezo eziphumileyo elizibonileyo endaweni endaweni zokuxhumana ngeza lapho osoku vunyelwane khona ukuthi hayi obekuvele kusaziwa ukuthi candidate ngubani. Abanye bebuyela abantu ababephikise kuqaleni abanye bengabavumeleneyo.
Siyabona ukubana umongameli webandla lenu le MDCT umnumzana Douglas Munzora usehambise udaba lokuthi ibizo le MDC lingasetshenziswa ibandla le MDC Alliance. Manje nqa kuyikuthi abasoze balandele lesi sixwayiso kuzahamba njani.
Ibizo elithi MTC Alliance sikhulume ngakho sisuka ku Supreme Court judgment sichasela abantu ukuthi into zime njani. Njalo lizakhumbula ukuthi ubaba uKomichi uChairman wethu wavela wakuchaza sobala ukuthi lo ngumbuthano wamabandla angu 7 esinhlala ngukhuluma kuona lo umsakazo. Ngakho lokho kwenziwe ngubaba uDouglas Monzora nje bekuyindlela yokwazisa abantu abaza sayina amaphepha awama candidates awe bandla lethu le MDCT MDC Alliance. Ayisithi ke okumele sigcine laba abanye ukuthi sibakhangelele ukuthi indaba zabo bazihambisa njani, izixwayiso bangazibhaya zithatha kumbe bayalandela umthetho. Baza kuzwa ngebhatshi labo ngoba kudala sibaxwayisa sibazisa ukuthi umthetho uthini. Ngakho abantu bazazibonela sokusenzakala ukuthi uchoni ukuthi umuntu abe lihlongandlebe ephule umthetho welizwe, ephule umthetho weconstitution, angafuni nje ukulandela noma yini okulomthetho phakathi.
Yona imkhankaso yokhetho lwama-by elections ihamba njani ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19?
Umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu. Zakhumbula ukuthi kusukela unyaka enye bengikhuluma kuona lo msakazo ukuthi senza ukuthiwa i-restructuring, siyalungisisa izi-structure zethu zebandla kusukela phansi kusiya phezulu. Kanti njalo bese siqalisile ngokwesibili ngoba sikhangelele ukubana sibe le-Congress, i-ordinary Congress ngaye yena le uMarch ozayo. So i-by election le isithole silunge kakhulu, sizilolonge kakhulu njengebandla. So kuhamba kuhle konke, ama-candidates sesilawo engingathi almost 90%. Sisuka lapho singena endimeni nje siyasebenza simelela ukuthi ukhetho lufike abantu bayezikhulumela.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Izakhamizi zeLupane East esabelweni seMathebeleland North ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuthunyelwa kwababalisi abangazi ulimi lwesiNdebele ukuzofundisa ezikolo zakulesi sigaba befundisa izifundo zeprimary. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba eseLupane.
Izakhamizi ezixoxe leStudio 7 zithi zithwele nzima ukuthi zizwanane enkulumeni labezomthetho ngenxa yolimi olukhutshwa ngamapholisa lababalisi kulindawo. Ngakho-ke zicela uhulumende angenele. Omunye wabo ngumnumzana Mission Nkomo ohlala eGuduku Village.
Especially nxa ubeke emapholiseni uhlangana nabantu besihlonile ukuthi bacubungule bachwayisise ukuthi siqubani okhuluma ngaso njani njani, abakulaleli babe bengazwisisi bona abasebenzisa ukuthi basebenzisa ama-chapters. So abantu laba khonokho kuyasihlupha.
Umnumzana Qhubekani Mahlangu wesiqintini senzwananzi uthi kulabantu abangabaziyo asebekhanya besiza ngobuningi kulumango ukuzokwemba njalo besakha.
Ubunzima obunye sihlangana labo ukuthi khona siphunga ubona this time kunabantu abaphunga ukuthi bafuna ukumayina sebedrile isigodi asangesithole information. Bafika nje badrile umgodi kwaba ukuthi bayasebenza singakwazi. Sizama khona ukuthi nxa bezabuya sigqinisane labo ukuthi nasibe ngama-first preference kuleyo ndawo ngoba indawo leyo ngeyethu. Ebantwini beLupane nalo ngifisa ukuthi ngaye kuyavuma ukuthi khona sanelise ukubonana leziphathamandla zizwe siwufunayo singawufuniyo phakathi kwezigaba zethu.
Umeli weLupane East edalela ephalamende umnumzana Mbongeni Dube uthi liqiniso lindaba yababalisi iyinsinda baphendule.
Silohlupho esibhekane lalo. Kunjalo-ke udaba lolo siluhambisile phezulu ku-public service laku-education ukuthi bayabona ukuthi kuyalungisiswa leyo ndaba. I-public service ibiqhatsha amatitsha ingazange yaconsider ukuthi utitsha wangikhona uvela kuphi umhlubulo.
UDube uyaphambili egcizelela ukuthi abembayo bazohlola ukuthi kulindawo kukhona ungabe kungembiwa na.
So-ke abantu abaye begebha labo abantu abaye besenza i-exploration ngoba umthetho uyabavumela ukuthi nxa u-explora uyabhoda yonke indawo. Then nxa sebekutholile-ke yikho lapho sokumele ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane labo bekhulumele izakhamizi ukuthi bavumekala kumbe kakuvumakali khonoko njalo izakhamizi zibenefitane.
Abanye bathi bebecabanga ukuthi umumo uzoguquka ngemva kokususwa kombuso kaMnumzana Robert Mugabe. UMnumzana Josiah Skhosana ohlala eMatundulwini Village ngomunye wababelo mcabango onje.
Hayi mani ke wena yinkinga sizini. Ngiyaswela imali yokuthi ngiyigayise. Sasithe ngcindi okukhulu la esebenzi zimthaye down ngokuya lundoda la uyajintsha
kufanana.
Izakamizi zelupaka village eziswelayo ziyaholizwa ukudla kwe-welfare ongabajabulisiyo abanye abalandeli bebandla elibusayo be-ZANU-PF. Unkosikazi Pretty Msimanga uyatshiseka.
Mina ngu-ZANU-PF ogcweleyo, mina ngiku-district ngu-PC. Inhlelo mazibuya zisilanda, uzafica ukuthi isikhathi esiningi kuyangena abantu esingasebenzi labo, bese kusithi thina abantu esisebenzela iphathi sicile singasangenanga kulezo ndlela.
Iluba Self Help Project Hand in Hand iqembu lezakamizi enzwa nanzi ezifuya imbuzi zithengisa ngoba bathi ukukhala akusizi.
Ya iproject lesiye siyiqalise sizwe sibe labo babanje abalutshwane. Sasiqalise singomama, ngathi khona sidinga amanzi sifuna ukwenza ingadi. Sawugebha umgodi lapha wehlula umgodi lwa. Sasesithi singeke sihlale nje kuphela, sakhipha amadola ngenyanga. Sabona amadola lana esemaningi sesiwabuthanisa, sathi ngcono sithenge nini imbuzi. Sasesizifuya ke imbuzi zona lezi saba lazo seziningi, sasesithi besithini ukuzithengisa.
Iningi lalomhlubulo lithi lifisa uhulumende asungule umbuso wezabelo kungakudala ukwenzela ukuthi inhlupho ababhekane lazo ziphele, kube nentuthuko ezigabeni zabo, kuqhatshwe abantu balapho, kulungiswe indaba zemfundo lezempilakahle. Ngimele iStudio 7 eLupane East, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ibhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lithi liphakathi kokucubungula izikolo namabhizimusi etheswa icala lokuhlela imbadalo kusetshenziswa umkambo wensitha iblack market. Usiba lukhulu webhanga leli uMnumzana John Mangudya wazise izolo ukuthi labo abazatholakala belecala bazajeziswa ngokuhlawuliswa kumbe ukuvalelwa ama bank accounts, babuye njalo bavinjwe ukufinyelela inhlelo zokwamukela, ukugcina kumbe ukuthumela imali. UMangudya uthe abalolwazi ngezephulamthetho kumele bachayele ugatsha lwe-Financial Intelligence Unit ucingo kunombolo ezithi 0780434475 kumbe ku 0714039897. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho uMnumzana Reggie Shoko ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Nasikhangele indaba ye-black market ye-foreign currency. Isisiqokeqela loba insusa yendaba yikubana yona ngokwayo i-formal market auction system ayikwenelisi ukusinika i-foreign currency ekwaneleyo ukuthi amabhizimusi ayenze imisebenzi yabo ngelanga elanga loba ukuthi i-economy ihambe okwaneleyo, okwenza abantu begcina besiyadinga i-foreign currency emkambono emnyama. So indlovu ephakathi kwendlu ngalesi sikhathi yikushwelakala kwe-foreign currency phakathi kwe-formal economy. And osokwenzakele ngalesi sikhathi ama-delays atholakale ku-foreign currency auction system ye-Reserve Bank a-create i-opportunity yokuthi black market ibe yi-service provider kulo lalo odinga i-foreign currency. So ukuthi sibe sesikhangela kuma-manipulators babhleme bona beyikwindlela zabo zokudinga i-solution, kuba nzima ukuthi sithi kabajeziswe ngoba ngalesi sikhathi akula business engama ngokuthi i-foreign currency ayikho e-Reserve Bank asikayitholi. Amaviki semangaka asedlulile abantu bayalukhethwa auction bengayitholi imali. Atsho abantu bangavala imisebenzi lamakampani engavala. Singamelela i-Reserve Bank le-allocation system.
Lungalungisiswa njani udaba lwe-foreign currency lolo?
kungabi lokugqibilezela loba esithi indiscipline kuma players economy isikakhulu kulabo abalendlela zokuaccessa loba ezokusebenzisa iforeign currency ezandleni zabo. Singakhangela ukuthi emalangeni amabili amathathu adlulileyo kudubuke udaba olukhulu ukuthi ibhange ingange-Standard Chartered Bank u-CEO besebenzisa ama-akhawunti achiyeneyo labanye abakumanagement ukuthi bethole imali ebhanga ku-ocean system besiyayithengisa ku-black market. Yibo labo esithi kabajeziswe, labo kufuze bejeziswe ngempela abajeziswe ngoba ikuganga loba ukuthi uqilibezela obudlulileyo lobo. Kodwa ungakhangela kulabo abanye ukuthi bakwenzela ukuseva ukuthi bakwenzela ukuthi business iye phambili ngoba ayitholakali yona ku-foreign currency ku-auction system. Kunzima ukuthi sithi kabajeziswe. Njalo nxa ngikukhangele ngithi yona i-financial intelligence unit ingabe upaphese wonke umuntu we-bank account o-active economically in the business nxa abantu bazobopha funda abamanipulator ngoba baningi abantu abamanipulator i-currency. Labo bona laba abaningi abasemkambono omnyama bayimanipulator i-currency. So kuzabotshwa abantu abaningi. Kodwa isiqokoqela sendaba ukuthi asidingeni indlela ukuthi foreign countries ibe ngani yayenela.
Umnumzana Reggie Shoko yingcwethi ecubungula ezenotho. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalichumilane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika njalo ukuthi kulabangamakhulu adlula ayisithupha 668 ababanjwe leli gciwane. Kumanani ayizolo kulaba zinkulungwane eziyisithupha 6998 abahlatshwe ijekiseni yakuqala, kuthi abahlatshwe eyesibili bedlula inkulungwane ezilichumi 10237. Abahlatshwe ijekiseni yesithathu bedlula inkulungwane ezintathu 3578. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi isabelo senkabazwe kubandla lezanu PF siphakathi kokufuthelana phambilini kokhetho lwezigaba zalelo bandla oluzenziwa ngempelasonto. Lolu khetho lwadluliselwa phambili kulandela ukuxokozela okwabangelwa ngabotshikitsha ababehlome ngenkemba ababikwa bekhokhelwa ngowaxotshwa ukuba ngumphathintambo wezomvikela umnumzana Owen Muda Ncube. Iphephandaba le-Chronicle lithi idolobho lakoBulawayo eliyilo okuthiwa liyakhokhela ekuthelelaneni igciwane le-HIV selilabantu abaningi abasebenzisa amaphilisi ama-ARV. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sabukwanani basakazi be-Studio 7 nezisakaza njengoba zinjalo. Mina ngumbhanda moyo komnyama esigabeni kugama kwama village ward 9 kulima West Plumtree. Ya indaba engiyizwa la ku-Studio 7 indaba emholo wezisebenzi zikahulumende. Umsebenzi wezisebenzi zikahulumende abantu laba uma bengabhadalwa ngendlela egculisayo kubulala ilizwe kakhulu kuma teacher abe ngasakwanisa ukukonsentrate ukufundisa. So kubulala intuthuko ebantwaneni ngoba laba bantu kuyafana nje bonke lamapolisa konke ezilonga umholo wabo nje ayikho isecurity engasebenza elizweni. Abantu bakahulumende bengasebenzi bengaholi imali abakwanisa ukubaphilisa. Ngeke ngibe ngimude salani kahle. Ngiyabonga ngubhanda moya.
Linjani Studio 7 basakazi be-Studio 7? Hayi siyabonga izindaba elisipha zona ngensuku zonke. Siyabonga kakhulu ngezindaba. Yeah. zathi ke ngikhulume ngecorona le esihluphe kangaka. Okusuka kumangalise kucorona la bakhuluma ngesocial distance esibehlule even emabhasini emchoveni kazuku. Abantu akula social distance laphana abantu bayaminyana emabhasini nakundawana zonke nje i-social distance vela ikasebenzi lokho kwaqala i-corona. Siyabona nje vele indawo eziningisa iminye eminye okukhombisa khona ukuthi hayi uhulumende angazi ukuthi yena ulubuka njani lolu daba especially emabhasini ezuku. Siyaminyana akula social distance but babelokhu bekhuluma nge-social distance. Kunjenje bamisa imchova leminye ukulayitsha kwathi uzubuko nguye lwe-social distance kodwa siyiboni laleyo social distance kuzuko. Abantu yisiminye eminye nje every day abantu bayaminyana kuzuko. Mina engikhulumayo ngumzilankatha Ncube.
Sanibonani sanibonani basakazi be-Studio 7 nonke nabalaleli nabalandeli be-Studio 7 onibingelelayo uClayton Chibase ngise Kempton Park eGoli. Bantu bakithi kakhulukazi abantu besizwe sikaNdebele bakamntwaka mina ngingumnye wabantu abangajabuli nento eyenziwa ngeZANPF nento eyenziwa ngamashona ukubulala abantu besizwe sikaNdebele ngesikhathi seGukura Hound. Sibanengi abantu abangayithandi leyo nto abangajabuli nayo neze kodwa engakushoyo mina akheni sifunde sibe nedat forgiving heart. Nginokumamela kakhulukazi kuStudio 7 both Ndebele version and Shona version. Angikaze ngizwe umuntu wesishona ekhuluma kabi ngamaNdebele kodwa every day abantu bakantwakazi each and everyone okhuluma kuStudio 7 usuka nje elwa nabantu besizwe sesishona. Akheni sibeke phansi izondo sicale phansi bantu abakithi sithandane isizwe seZimbabwe sisezandleni zethu sonke amaNdebele amadonga amashona amasudu amaXhosa sonke namathonga amashangani abahlali baseZimbabwe akheni sithandane bakwethu sangathandana ngesize sibe noshintsho kulelizwe siyofa lokhu isimo sime diwe sime ngakhona. Akheni sisekele umuntu onegama well marketed uyena nje kuphela umuntu ozokwazi ukususa iZANPF bese kube noshintsho ezweni. Ngiyabonga abantwana bakithi bakamntakazi ngiyabonga nonke amashona amaNdebele amathonga abathandi belizwe lethu leZimbabwe nibe nelanga elihle. Ngiyabonga
balibonani basakazi baka Studio 7 igama lami Ezimon Nkomo ngizalwa eTsholoshi ekhaya. Ngicela ukubuza uhlelo ukuthi uhlelo lokulungisa imigwaqo kwelakithi luhlelo lokulungisa endaweni eyodwa noma ezigabeni esisodwa ngenxa yokuthi thina kwelakithi ngaleTsholoshi imigwaqo iphelile ifile ayilungiswa. Kungani vele imigwaqo ingalungiswa ilizwe lonke kungakhethwa?
Salibonani bantu bakithi ngezindawo ezindawo hayi nasiyaphila bantu bakithi lati sole ngokukhona abantu bakithi yebona le nto zawuchamisa lezi zamagama liyasidimaza nendlela embona yakhona cause ngeke sihlale sizi uchamiswa namagagabule gama kodwa uya kuba eshini uMonzora lengathi igama lelo yalithatha. So uma sivotele uchamiswa mfalo sesivotele uMonzora kuthi uMonzora singamfuni. So sofa uchamiswa lapho sivotisa kuMonzora enkani lazi zami ukuthi iphume kula abantu abayithula ababangilizwe la ibizo labo abasale lebizo labo belibanga bazasala belilungisa kahle hayi daba lwabo lolo kumabayekhini vema siya kuchamisa siyalimala straight bantu zaphu nangikhona sizameni kuya kuzaphu ngikhuluma into ezizwakalayo zaphu plus abanye abazwa basola bathi ANC kathi singasola njalo ubaba kwamakhelwane lezi kulo solo wethu ubaba ngaphekhaya ANC ulecala bani namboni bavele wathi uANC ngiyole nkinga inkinga yokwenzani ANC kala cala eZimbabwe kala cala cala yithi namavota sivotele uANC esivotele uZano ma uvotele uZano ngobulalilizwe ANC kanzani. So sizameni ukuthi inkinga 13 nje inkinga zethu zicathe ngomakhelwane bese umakhelwane wenza ukuthi inkinga ke seZimbabwe ayikho eSouth Africa izaphu zano nje sizameni ukuthi ingayivote sikhuluma la omzali labo magogo bethu bona basekhaya bayivote izano bantu abasilimazayo ibona abasemakhaya bavote izano ngoba thina sinje sisemazweni yakwazi sonke ngeke sikwazi ukuyavota noma singathi yazana kodwa bantu abasemakhaya bayasithi siyabazamela mafuta okugcoba lamasepa lamashukela iyonto asilimazi ahlala emazweni nxa yabo labana abantu siyawazi iyarikhampilizana kodwa ma ingadliwa 10 not ngeke ikwazi ukurikrika kanjani so bantu bakithi nasizamini uma sivote sivote namaphati ethu napho zaphuba khona umthwakazi bakhona abantu bengasimela so ambona icala elikhona kuma-ANC silo silifakwe ANC singacathi ufaka ukucatha ngomunu welokhuya inkinga yayibona but okucatha ngegama likamakhelwane kumba abantu abakho uma betshontsha nokulokuthi hayi ngaba kamakhelwane babahamba labam bafundisa bamrongo bona abakho la betshontsha hayi khona ANC kala cala laphana sikhipheni ANC icala likhithi bantu bakithi asikhipheni izano siboneni ukuthi i-ANC izayenzani ma singukuthi i-ANC ilesandla
calibingelela njalo ntungameli inkomo kini lonke ma-afrika mahle kodwa ama-afrika amanje sebheda njengalo mnyaka le bantu bakithi lisikhalele lisizwele sokwesikhala ngamaphemithi into eyavela kule minyaka le njengoba sesibona nesisegoli sokukubi shem sokukubi angazi umbumnankakwanguyobathengayo labo abantu ukuthi kabayenzele into ukuze sibaleke siye khona lesiyengene edesertini yakhe banikuthiwa ngumuntu olengqondo ocabangayo banikuthiwa ngomunye nje kahle kahle kini lonke ma-afrika bantu uyazama ukuthi abantu evula ama-regation evuleni bengabuthelela amapulazi wonke phela siyahlupheka emhlabeni kathesi nje njengoba likubona kunje nje abantu bethu bazaphila ngani ngibongela nondoda okhulumileyo ukuthi mina ngingakhuluma ngithi ndoda sicela sihlalisane mangawuyala ungangcono sidumelane siwele phansi vela kusajiki lapho vele nalami ngiyaqhubeka ngiyayiphinda lento vela kusajiki ngoba sesihlupheke kakhulu sihlupheka sesihamba sihlala emagangeni siyazama ukuthi kumbe abantu bethu bedle abantu bethu befunde siloku sihlutshwa njalo siloku sihlokolozwa kathi siyi-south africa siqalile futhi ikhuluma ngabantu bezimbabwe bodwa emtsweleni wangabafuni abantu bezimbabwe sefakelwa lulu ndoda lo umalema kade erayithi engathi ama-afrika wayekhuluma ngama-afrika maye bamfundisile la umalema asejika ngoba uyasale yedwa engabi labantu ngiyacela loku into zethu sike siziboneni sonkeni sikhangeleni ukuthi sifuna ukuya ngaphi ake likhangeleni tungameli inkomo ngicela mina kuqonde kiwo amaprezidenti ngqo sike sizwe mpela amaprezidenti lithi maprezidenti napha abantu bayakhala
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni jikelele elemelika liyalisehla lanxa inani lababanjwa leli gciwane liqonga mihla ngemihla. Isigaba seNew York yiso esikhokhelayo kumanani ababulawa ileli gciwane abangu-226 ngelanga linye. Kuthi inani lababanjwa leli gciwane elizweni jikelele selisedlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha lanhlanu 65% ngelanga. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mkhululi Ndabambi, saqala ngokumbuza ukuthi umumo wegciwane le-coronavirus unjani lapho ahlala khona.
Ay lokhu okwe COVID khanya kuyasehlula umhlaba wonke loba kuqanda loba kuchisa khanya i-corona le iyachaya ayilandaba ukuthi umbe kungaphi. Ngalokho ke abantwana mina ngilombono wokuthi behlale esikolo unless nxa sekuzaba le ndlela entsha yokuthi abantu bephile kumbe yikho khonokho abakutshoyo nge-great reset sekumele kuntshintshwe njengobana wonke umuntu ole desk job esesebenza ngkhaya since they can. Abantwana labo
lona udaba lokuthi izikolo zivalwe abantwana bayofunda ezindlini ulubona kuludaba olunjani kakhulu nxa sikhangele igciwane elitsha leli elithiwa yi-Omicron okuthiwa limemetheka kalula? Yinto emele yenzakale yini ngalesi sikhathi?
Abantwana bona ngendlela thina esesijayele ukubana imfundo ihamba njani kuzaba nzima ukuthi befunde ngekhaya bethole ama-benefits wonke our education as we know it in our economic dispensation the world over. Abantwana abantu nje in general are used to behaving and acting the way that they are trained in the school systems. Kukhona ngapha where people are doing homeschooling. Lokhu ukuthi abantwana befunde bengkhaya kuyabe sekufana nalabo homeschooling a lot. As a parent mina, I know the burden that it puts on the parent to monitor and care for the child and make sure ukuthi they are understanding and what they are paying attention konke lokho. Abantwana labo ngiyathemba bazajayela, kodwa hayi kuzaba indlela entsha. Mina ngibona ingani akumelanga ukuthi abantwana beke lokhu ukuya esikolo, kusho ukuthi kuyamele sisivumelane lokuthi ukuthi amabhora wonke akhansilwe, amastadium, amaconcert, kutsho ukuthi sekuvalwa sesihlala sigcine emabhokisini ezindlini.
Umnomzana Mkhululi Ndabambi sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zeLupane ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuthunyelwa kwababalisi abangazi ulimi lwesiNdebele ukuzofundisa ezikolo zakulesi sigaba befundisa izifundo zeprimary. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.